Lamhlanje kwezipathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa yena othi wake wahlukuluswa endlini i-domestic violence njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane lohlupho olunje.
Ngibuzela khatshana but mina personally sengengaku-experiensa ngasuka but umuntu yakusuhlukumezekile sabe sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila unamanxeba or uyaphuma usufile yabo. So hhayi mina ngaphuma.
Kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ungekho ekhaya njalo akukuhluphi kathi sakukulandele.
Akungilandeli but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi you don't hang your dirty laundry in public. Indaba zomuzi wakho, you know, izinto ezindalo usolva wena endlini uthule and all that. Kumele ube lesifuba bangumfazi and things like that but at some point somehow how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo. So mina with my experience with that in my own personal level I speak against gender based violence a lot South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane, ubaxwayisa usithi?
Mina ngiyabaxwayisa ukuthi ngiyabaxwayisa angithi abanye bangibona yini angry black woman but uyabo babonisayo because usuke wadlula kipha nithi. Mina esikhathi esiningi ngitshela abantu ngibatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla uma uhambe ungatshela ukuthi umuntu uyajinja. Okokuqala, okwesithuzokuphinda futhi because uzabebona ukuthi lo muntu uyayihlalela lento uyayimela lento. Ngiyamtshela umuntu nje futhi there is life after this person, you know. I encourage ukuthi umuntu utshintshanise ama-partners left right and center but lapho ubona khona ukuthi awukho safe khona lapho.
Wena odlakela waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Yena konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni even financial abuse I've went through those things. Make sure that I am able to talk about it because yinto esengengayi-experience that's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help this. Yena kungumuntu ekhaya sibili but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got gender based violence they've got judgment on it. This is none of my business. Angingeni ndawo la. Umuntu uzokuguqa kuguqa abantu bebhekile bengabambi nokuba you know. So they've got judgment on it ukuthi bayakhangela nje ngamehlo kuthiwa indaba zabantu azinjena.
Ye kodwa nxa ukhona ngapho ke ungowesifazane ovele eZimbabwe kulula ukuthi uhambe emapholiseni kumbe yabo sesaba ukuthi umntulwane engaphindise.
Mina ngihambile emapholiseni but azangangincede ngalutho banjela ukuthi buyela nini buyela endlini liyohlala phansi likhulume nxa ekwehlula that's very danger. Ngahle ngabhakitho kwami ngahle ngalala ngibhakithile ekuseni ngavuka ngiphumi if amapholisa will tell you that ukuthi lo muntu sizomvalela kwakuphela sibe sesimkhiphile because kulama-cases angcono ukudlula lokho then kusizane ukuthi ngihlale lapho because ngiyazi ukuthi angikho-protected.
Ye kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluza?
Ngangingelayo
kodwa amanxeba ulawo.
Ngahamba ngisiyavula ikhesa ngithi
uh-huh.
So understanding i process ukuthi angithi bona amapolice abazokuthi nabazokuthi yane doctor ukuthi doctor ayinikeza leyo incwadi ukuthi of course umuntu lo uyenze 1-2-3 and then kusobuyela la emapolice ukuthi amapolice then they take it from there but vele azange kuyefika nalapho azange kuyefika nalapho so vele ngathi ngisiyaphuma nje ejetini labo ngahle ngizitshela ukuthi hayi mina ngiyabhakitha mina ngisoze ngihlalile lokho.
Lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa.